Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mtwakansi ngomvulo mhlaka 6 kumpalakansi 2021 igama ngontungamili Nkumo. Nansi ezihamba phambili.
Siyananzelela ukuthi abantu abaningi into ebenza ukuthi bengathathi lezi injection kusukela kulokho abakukholwayo.
Amasonto asesungule uhlelo lokukhuthaza amakholwa ukuthi ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19.
Sikhala nemuli yakomavinga sisithi kayikhaleke ngokuthula ngoba ujaha lo ebezimisele ukuthi iZimbabwe izinze ifanane lamanye amazwe.
Inhlanganiso elwela amalungelo emhlabeni jikelele i-Human Rights Watch ithi idabukile kulandela ukubhubha komqondisi wayo ezansi ye-Afrika umnumzana De Wamavinga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amahlanu 523 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela i-coronavirus bangu 9407 kuthi abahlatshwe esibili bangu 7989. Amasonto athi asisungule uhlelo lokukhuthaza amakholwa ukuthi lawo ahlatshwe ngobunengi. Iziphathamandla zamasonto la zithi zikhangelele ukuhuga amalunga enkolo ezitshiyeneyo angena kuzigidi ezimbili ukuthi ahlatshwe ukuze azivikele kulumkhuhlane. Lolu hlelo luza ngesikhathi inani labantu ababanjwa i-coronavirus selikhwela suku ngosuku ngesilinganiso esiphezulu. Inani labahlatshwayo kulezi nsuku lona liphansi. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenisipanda.
Sixhasane labeMinister of Health sizokungena kuma provinces wonke alapha eZimbabwe kusetshenzwa nabezinye izinkolo lenkolo zomdawa ngoba siyananzelela ukuthi abantu abaningi into ebenza ukuthi bengathathi lezi injection kusukela kulokho abakukholwayo. Ngakho ke sizonjalo fundisa abantu abazangena bekhankase kuzigaba ezehlukeneyo emabandleni kuma-Muslims kuma-Hindu kwezinye izinkolo ukwenzela ukuthi sitshengise abantu ukuthi hayi lokuthandaza kuNkulunkulu kodwa kuyadingakala ukuthi sisebenzise njalo inhlakanipho uNkulunkulu ayinika amadokotela. Sikhangelele ukuthi ngendlela esingasebenza ngayo ukuthi kuyathi kufika uDisemba 31 ingxenye singabe sesiphushe inani elifika ku-2 million emabandleni abase bethintwe ngulumbiko.
Asebehlatshiwe ijekiseni sikhuluma nje bangu 3.8 million kuphela okungangokuthi abantu abaningi bayadonda kabafuni kuhlatshwa. Kuyini okulipha umdlandla kumbe kuyini okulipha ithemba lokuthi uhlelo lwenu lolu luzahuga abantu baphakamele phezulu?
Into esiyenzayo ukuthi sigcizelele ukufundisa abantu. Siyakwazi ukuthi kule mbuzo abantu abalayo, leyo mbuzo ibiphendulwa ngabodokotela abe-Ministry of Health, nabesincedisa ukuthi siphendule ama-frequently asked questions. Ikanti njalo kule mbuzo ebuzwa ngabantu bezinkolo ngale injection langalo mkhuhlane i-COVID-19, ubuphendulwa njalo. Kulabo-ke esizabathuma ukuthi bekhankase ezigabeni ezehlukeneyo, babe bethwele ngathi befundisiwe impendulo zembuzo leyo njalo basebelolwazi abangalungenisa bekwanisa ukuthi abantu nxa bebachasisela kutshintshe ingqondo yabo kutshintshe indlela njalo lesimo sokuthi bakhangela njani ama-vaccine kodwa bezizwe beyalangathelela njalo befuna ukuthi behlatshwa ngoba sebechasiselwe ukuthi avikela njani.
Kuyini ongakukhuthaza bona abazalwane lozulu nje jikelele weZimbabwe mhlawumbe lokhu engakahlatshwa ngokuqakatheka kokuthi bahlatshwe lijekiseni?
Into eqakathekileyo nxa sikhangela ulwazi olukhona lwesayensi lokucubungula okwenziwa ngamadokotela kuyatshengisa ukuthi ukuhlatshwa ivaccine kuyavikela njalo kuyadedisa amandla omkhuhlane we-COVID-19 okugcina kunceda ukuthi umuntu engayi esibhedlela kumbe kungagcini kusiba lomonakalo lengozi. Yebo ye bakhona abanengxenye kuyabe kukhuthakele ngoba imizimba yabantu kwezinye isikhathi iyabe iyehlukene njalo kule minye imikhuhlane abantu ababelayo ekugcine senza kube nzima kodwa iningi labantu asebehlatshele injection siyananzelela ukuthi kuyabancedisa ukuvikela lo mkhuhlane ukwenzela ukuthi ungagcini ubakhulela kumbe bengagcini besiye esibhedlela. Siyabonga ngakho siyalikhuthaza njalo siyagcizelela ukuthi ikati lona iBhayibheli abaningi abalikholwayo liyasitshengisela ukuthi inhlakanipho emithi inhlakanipho evela kumadokotela ababalayo ivela kuyuThixo uNkulunkulu.
Umnumzana Useni Spanda, ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele, iHuman Rights Watch, ithi idabukile ngokufa komqondisi wayo eZansi e-Afrika, umnumzana Dewa Mavinga, yena obhubhe ngomgqibelo. UMavinga uvikwa ethethwe ngomkhuhlane we-COVID-19 ekwele-South Africa. Kumbiko awethu leyizolo umkokeli weHuman Rights Watch umnumzana Kenneth Roth uthe uMavinga ube ngumlweli wamalungelo oluntu oqotho njalo osebenze gadalala ekuvikeleni lawa malungelo hatshi eZimbabwe kuphela kodwa ezansi yezwekazi le-Afrika. UMavinga yena obeligqwetha obesaziwa ngokuveza ukwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende weZANU-PF kanye lokuphathisa abahlukuluzwayo. Ukubhubha kwakhe kudanise abanengi abalwela amalungelo kanye labezombusazwe abagoqela bebandla le-MDC Alliance. Sixoxele umqondisi wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Usesitshile ijaha edelizimisele ukuthi iZimbabwe zize emthethweni lamalungelo abantu ayinqaba. Njengebandla labantu sikhala lemuli yakoMavinga sisithi kayikhale ngokuthula ngoba ujaha lo edezimisele ukuthi iZimbabwe izinze ifanane lamanye amazwe athe jikelele emhlabeni kakhulu ekhangela amalungelo abantu. Sidabukile njengesizwe sikamthwakazi sibona ukuthi sesisele singuno ngoba edecebisa abantu bonke jikelele engakhethi umhlobo engakhethi bandla kodwa edezinto efundisa abantu ngamalungelo ayinqaba ukuthi abantu bafanele bahloniphane bahlale kahle bahlale ngokuthula. Ngalokho sikhala lemuli yakoMavinga, sikhala lemuli yamaloya wonke, sikhala ngamalemuli zama-Human Rights Defenders, sikhale lama-Civil Society Organization ngoba edengomunye edepicheka kakhulu ngokuthi abantu bahlale kahle bahlale ngokuthula njalo basebenzise imithetho enza abantu babe empowered ngalokho mahlabe zulu sikhala lani iCovid le ayikapheli izeqedisa abantu njengoba sokungena omunye umkhakha omutsha okuthiwa Omicron. Izafanele ukuthi lathi sihlakaniphe, silungele, sizimisele ukulandela ama-United Nations protocols ukuthi sivikelane, sibindane lo mkhuhlane lo. Mahlabe zulu ilanga litshonile kujaha omutsha, ingqobe sikithi ukuthi sisale sisebenza sifeze konke lokude ezimisele khona.
Kuyini kahle kahle ongathi lizamkhumbula ngakho ubaba uMavinga njengebandla?
Sizamkhumbula ngobungcitshi ukufundisa uZulu imithetho, kakhulu ukuvikela abantu abampofu abangalamali yokuthenga amagqwetha, singathi ku-hiring of lawyers. Mobethe ngulawyer osebenzela uZulu, esebenzela abantu abahluphekayo. Njalo sizamkhumbula ngokufundisa kakhulu iconstitution. Ngezikhathi sibhala iconstitution wayeyimemba iCOPAC encedisana lamagqwetha, lama civic society, labantu jikelele. Okokugcina, edezithobile, down to earth, ongakutsho ukuthi uqeqetshile njengabanye abahamba bezitshayisa ifuba. Sifunde kakhulu ukuziphatha nokuhlonipha uZulu jikelele.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Obona ngokwethula kwemibiko kubandla leZANU-PF, umnumzana Tafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi labo bayawukhalela umndeni kaMavinga lanxanje bebengavumelani laye kwezombusazwe. Ibandla lezaphu lithi liphakathi kokuqoqa imihlangano yokukhankasela ukhetho endaweni ezijiyeneyo ezigoqela emangweni webulili maWest ePlumtree. Umkokheli waleli bandla umnumzana Sibangilizwe Nkomo ukhangelelwe ukwethekelela kulindawo kumalanga alandelayo. Kutsho isiphathamandla sezaphu yebulili maWest umnumzana Athweli Ndlovu.
Ngikhankasela ukuba ilunga ledale lephalamente uMP ebulilima West. Ngikhumbuze njalo abantu, ngitsho labalandeli bezaphu, ukuthi ngike ngangenela ngo-2013 ngo-2018 silapha abesiqoqa sivuselela izaphu khona. La njengamanje sesibhizi sizama ungawo wonke amandla ukuthi wonke umuntu azi ukuthi izaphu yiyo umqali siziba uyi unina uwanhlanganiso zonke eZimbabwe jikelele. Sikhangelele okamqabukongi uSibangilizwe Nkomo upresident wethu ukuthi ngenhlanhla uma singaba lenhlanhla engasivakatshela umhla ka-15 kuward 9 kwamakhulela. Ngikhuluma nje iyouth iyabihlangene ngolwesithathu bezama ukulungiselela ngoba iphakame yonke iyouth izama ukufunda, izama ukuzwisisa ukuthi kathi bengenza njani ukutshintsha impilo zabo. So mhla ka-15 kungenzakala sibe lenhlanhla sivakatshele ngusibangilizwe upresident wezaphu. Kuthi ke mhla ka-17 siyabe sisemadopo lapho siyabe si-celebrate ubunjwa kwezaphu. Mhla ka-18 siyabe sisemadopo, 17 sikobulawayo, ngicela ukulungisa khona lapho. Wonke umuntu njengoba ngisitsho Nkomo ukuthi hayi uthakazelele, ujabulile, bathe ihlumela uma selikhona akukho nto ezobavimba ukuthi leli qembu liwine linqobe kukhetho ka-2023. Njalo basithembisa bathi bona abantu bafuna imali, hayi bondi, not i-barrier shake, bafuna imali.
Kona ngapho endaweni yakho bakwamukele njani abantu ukukhethwa kukaSibangilizwe Nkomo ukuba ngumholi wezaphu?
Abantu bamjabulele umntakankomo uSibangilizwe Michael Nkomo, bamamukele ngezandla zombili, njalo sethemba ukuthi indawo zonke sezilinde ukuthi afike khona. Ngapha Bambazi, Badlamuzi, Makhulela, Ndolwani, hayi abantu baphume ngobuningi ukuthi bemsekele, njalo sibona le lama branches siba maningi. Ngikhuluma nje fanele siye ngakomablana, siye Tsukuru, siye Jujume, siye Nsubula, siqoqa ama branches kazapho. Ngikhuluma labo ntanga baphumile njalo ukuthi besekele linhlanganiso. Ngikhuluma ngomathengwa kodibute la engizalwa khona, njalo ngxusa wonke umuntu ukuthi ajoyine ibandla lezaphu. Asikhethi ukuthi uvela kuyiphi inhlanganiso, ungabuya uyalithola ikhadi ususebenzela izaphu, sikwenzela ukuthi sinqobe sibe lempila kahle. So sithi votelani izaphu, amandla ezabelweni.
Umnumzana Athwele Ndlovu ngowebandla lezaphu, sixoxela esePlumtree eBulilima West. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi ukuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela iCOVID-19 kulandela ukuqhamuka komkhakha weOmicron kuzabangela ukuthi abantu abanengi behluleke ukuyabona izimuli ngekhefu lekhisimusi. Izim Life ithi uhulumende ulokhe engakabambi abantu abangena elizweni ngamandla ukuthi balandele iziqondiso eze ethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo, ezigoqela ukuya kuma quarantine centers kungakhathalekile ukuthi umuntu ulegciwane leCOVID-19 kumbe akalalo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sangonani kustudio 7.
Bakamthakazi, ngilenkinga enkulu lapha engiyibona ihlukanisa abantu. Bakamthakazi, izaphu yizaphu. Izaphu yimthakazi. Umqondisi Moyo ngumthakazi. USibangilizwe Nkomo ungumthwakazi. Osupport uSibangilizwe lo supporter umqondisi. Bantu bakithi singaxabani, kunamagama abuhlungu aqondiswa kuSibangilizwe umfoka Nkomo. Kunamagama abuhlungu aqondiswa kumqondisi umfoka Moyo. Iphuma ebantwini besiNdebele. Abantu besiNdebele angazi ukuthi why singakhulisani. Kasikhulisani bakithi izaphu. Uzwa umunye umuntu ethi kanti sokuyifa na. Ngubani owayalelwayo ukuthi akhokhele izaphu kwesikhathi eside kangaka? Sukusiba nombango uSibangilizwe sikuphumele eshashalazini wathi ngiyabamela abantu besiNdebele. Siyamcela wabakhona sambangisa sathi asimfuni, sifuna uSibangilizwe. Hayi bantu bakithi akesikhuleni. Asesikhuleni ngiyaxolisa abadala, asikhuleni nini. Obefuna ukusimela thina kudala simdinga umuntu ozosimela, asimbonanga. Sibona uSibangilizwe negama lakhe liyakhuluma. Sonke singamaZimbabwe ngiyabonga aluba singakubambisana kusukela namhlanje sonke sibe ngamaZimbabwe kuba lula yonke into yethu siyenza.
Ibizo lami ngeke ngise ngathi qamba ngoba mina ngihlala emaphisa lapha okwafakwa khona abantu umgodili ukhamisile izani ngamfaka. Engithanda ukukutshela abantu beZimbabwe ukuthi bonke ama-politicians abafuna ukukhokhela leli lizwe bangeke balikhokhele lilungi until and unless kuze kube le mali yeZimbabwe. Abake bakhangile badingisise ukuthi imali yeZimbabwe ingena njani kuleli lizwe ngoba unkomo imali le wakhe isayini. Imali le ikusanction ngenxa yezani. So abantu laba bonke abafuna umbuso kabakhangile. bacabangele ukuthi bona bangadinga indlela engabisa imali ilizwe bangalibusa kuhle kodwa nxa indlela le bengayidinganga bedinga ukubusa kuphela bafaka abantu elakeni bazahlala besisebenzisela amabhondi size siye kufa sithiye abantu abethu bengelalutho singelalutho lemabhenki ngoba imali yabo kayizali uyayifaka uthole sebeyidlile lokhu kunzima kakhulu kithi ngiyacela sibe ngumuntu omdala ole 72 years izintolo ezinyazazi zombangazo nyazazi ukuthi umdala wathi kuye wasira wathi imali iyalandela bathi bebuya sebesithi minister of that portfolio wabezithulile kodwa bayehluleka ukuyithatha kuze kufike namhla batshana belokhu besikhandela amaphepha abhoda lelizwe ngayo kwamanye amazwe ngicela ukuthi laba abafuna ilizwe labo abafuna ukukhokhela ilizwe abahlangane babone ukuthi benza njani ukuthi izimbabwe zibe le mali 40 years iliphi ilizwe lesouth africa elingela mali wonke amazwe esouth africa le mali zabo ezilamakhanda ama-first heroes alawo mazwe la abaqala kulo kanti phela laba angeke bavuma bezani ukuthi imali ibuye ngoba bona kabafuni ikhanda likankomo emalini sebetshona befaka umbuyantehanda emalini umbuyantehanda walwanga so siyacela ukuthi abantu bezimbabwe abavula amehlo abantu bezimbabwe abahlanganisa ingqondo bangakhaleli ubukhokheli babone indlela abangadonza ngayo imali kusiyathi 2023 imali yezimbabwe sikhona
Baribonani kustudio 7 igama ngumehluko mfana kanyoni lami ngisizalwane seZimbabwe esisebenza sihlala ezweni laseSouth Africa ekhanda ukalaphane endaweni yasenyamandlovu endaweni yasemakhokhoma hhayi bangazi abaningi ngibonge umsakazi kukhona indaba encane engifisa ukuthi ngiphawule ngayo indaba yamaphemithi lawa asephelelwa yisikhathi haleluya kukhona abantu mhlawumbe abaseyithatha ngokuthi amaphemithi la vele angasebenzeli kufanele sibuyele semakhaya hhayi lenzila uhlobo lwabantu oluthize lapho ngithanda ukuthi iphikisane nabo abantu ayikho le nto leyo amaphepha lana isikhathi kusenziwa kwathiwa wonke umuntu ma wona wazalela wafuna ukwenza amaphepha la masekfaba sikhuluma ukuthi vele asebenzi hayi ayisebenza amaphepha thina asebenzela futhi sisawafuna muzi wena ma ungalwela izwi lakini le uyayibulala abantu laba abaphetheyo ngale wona hamba thina sisalokulwa ngithini siyathola amaphepha ngaayi thina ayisebenzela la manje asebenzi asiyafuna wena ma ukuthi wawayekela wathi wena asiza umhlobo othile wakho weledwa lokho ungasikhulumeli thina lemlobo yethu thina asebenzela sahamba sinabo laba abantu bawanyengo babona bathi besizithuba basukuma unahlala phansi wathi awusebenzi suthi namhlanje sisithi vele zange usebenzele abantu abasebenzela umhlabathi oluthile hhayi bantu bekuyayenza ngokukhuluma iqiniso ngithi into yakumenyelelwa ukuthi abantu abasuke ezimbabwe abafuna amaphepha abaze benikezwe amaphepha yebo sephelele kodwa silokulwa sizatholi sizathola vele
Hello, hello, Studio 7. Nalibingelela lonke ngegama elihle leNkosi uJesu. Yazi silohlupho kuwadiqeluko emathebeleni sound emaphandleni eGwanda South. Ukhansila wethu alinye ipsotswe lalo elokuthi vele izinto azifiki ngendlela. Usebenza nomunye ubaba olihovethi layo. Ohlale sibuka ipsotswe amatsotswe. Akulanto esiyitholayo ngabo. Badala ningamvotela futhi lo kansila. Ayasazi. Ayahlukumeza lo muntu sho. Hayi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Reuters ithi umongameli weleGambia umnumzana Adama Barrow nguye onqobe ukhetho lukamongameli olwenziwe ngempelasonto. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi uqilibezele. I-AFP ithi kudubuke amabhomba amabili enkambeni ye-United Nations kwelemali izolo. Kodwa ithi akekho obhubhile. Yo singene kudaba lwemelika abenhlangothi zempilo ezichiyeneyo abagoqela uMongameli Joe Biden bethule amazwi entuduzo kulandela ukubhubha kwaba lilunga leSenate emela isigaba seKansas okweminyaka phose emithathu 27 uMnumzana Bob Dole. Umdeni wakhe uthi ubhubhele ebuthongweni eseleminyaka yokuzalwa phose elikhulu 98 izolo. UDole wangena kubutho ngomnyaka ka-1942 njalo walwa impi yamazwe omhlaba esibili i-World War II lapho alimalela khona ezwekazi le-Europe waphosa wafa. Wake wancintisa efuna ukuba ngumongameli weMelika ngo-1996 kodwa wanqotshwa ngumnumzana Bill Clinton. Abebandla lakhe lama-Republicans labebandla lama-Democrats bachaze uDole njengeqhawe lamaqhawe elasebenzela ilizwe ngobuqotho. UMongameli Biden uthe balutshana abafana loDole yena othe obe ngumngane wakhe. Abake baba ngomongameli abathi uMnumzana Barack Obama, uGeorge Bush kanye loClinton labo bethule amazwi behaya umufi ngobuqhawe bakhe. Akukaziwa ukuthi uzabe kwangaphi njalo nini. Sixoxele ocubungula ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
Hayi, sibona uBob Dole osichileyo lapha was a very important person in the society, civil society in America. Siyabona ukuthi ma umuntu ekhula from the beginning was a soldier for the US Army in the liberation of Europe in 1945. Walimala with near fatal injuries. Wasebuya after the war as a humble scholar representative of the Kansas state legislature, then as a humble in Washington. I mean, that's a service. He was seen as a person who could deal with my issues. Esikubona ukuthi he was a politician's politician okungela khona ukuthethisana lokufuna ukulokhuza uku dismember the other party without merit. Yabona ukuthi ama social programs alapha eAmerica awe social security le disability ama veterans and the general population lokunyonga ama social amenities okuningi he was a champion of, and singathi he lived a full life ngoba akulula ukuthi ufike the age of 98 ngalezi suku lati siyakwazi konke with imkhuhlane yonke lomkhakha okhona wama Omicron COVID line so sithi hayi alale kahle Senator Bob Dole, yena ngokwakhe, he put everything he had to the service for the American people.
Sibona abavela kunhlangothi ezichiyeneyo abagoqela abebandla lakhe lama-Republicans labebandla lama-Democrats bayamkhalela bakhalela imuli yakhe bonke bathi hayi ube ngumuntu oqakathekileyo kakhulu eMelika ngemisebenzi yakhe. Ungathi yipi imsebenzi kumbe iligacy azakhunjulwa ngayo kahle kahle?
Mbona uJoe Biden la efake i-message yekuthi umngani wakhe has rested. Siyabona ukuthi lathi sonke one day ilegacy zethu esiziyenzayo okwakathesi will follow us to the grave. Ngoba singabona abantu abanjengoBob Dole bebethandwa by both sides because of their common sense and their common vision for ilizwe le-America. Hopefully sizaba labo Bob Dole abaningi in these congresses ezikhona kathesi and in the future. Ngoba sibona ukuthi the past so we sing at 10-12 years nganta kube lokudonselana and then sokusiba personal attacks instead yokuthi abantu bakhangele into ezanceda ilizwe le-America.
umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusa swe sixoxela ese Ohio konapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inhlanganiso elwela amalungelo emhlabeni jikelele iHuman Rights Watch ithi idabukile kulandela ukubhubha komqondisi wayo ezansi yezwekazi le-Afrika umnumzana Dewa Mafinga. Kubhubhe owake wabalilunga lephalamende eMelika njalo owalwa kumpi yomhlaba yesibili iWorld War II umnumzana Bob Dole. Amasonto asungula uhlelo lokukhuthaza amakholwa ukuthi ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.